Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7, ngolesihlanu, mhlaka 23, Hlangula 2023, nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho esihlala khona ukuzigcina lokudlathi sibona ngalesi gesi linje. Isifiso sethu lezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise, siphilise le muli zethu.
Inkokeli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezijelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi ngokuzipha iholo elenelayo ukuba zinakekele imuli.
Ngasala labantwana abangu-6 ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani lakathesi abanye abafundanga bacina ku-grade 7.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane labanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Kuthi ke kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uLineet Moyo yena ke ucula ingoma zomdumo wokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokeli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezijiyelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho kuzisebenzi ngokuzipha iholo eleneleyo ukubana zenelise ukunakekela imuli kanye lokuvula amathuba emisebenzi lapho kunanzelelwa ukubana inani lenzalo yeningi isebuyangeni. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lenkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-Ambassador Fatalase Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanzwa ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe alelizwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungela migoqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezinga eliphezulu ukuze sifeze izifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063. Sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lomhlangano umphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Afrika siphila ebuyangeni obesabekayo.
We can't expect good performance.
Asingeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba singekela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ukusela nokunye kuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo. Ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ukuba nje kwaba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele kuhlala masinyane belungisa iholo laba balisi. Yanamhla lokho kungakalungi. Nakho konke esikutshelwayo kuyabe ngalama time frames ukuthi hayi sikhangele ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini, kuyabe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele emoyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lumhlangano osungulwe ngolesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebesikhona sesisho ukubadalela abantwana izimali zesikolo
lapho esihlala khona ukuzigcina lokudlathi sifana ngalesi gezi lenje. Isifiso sethu nezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise, siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa namuhla ele African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama-services atholakala ku-public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo. Unganika wamahle ngokuthi usiva ngumuntu olezikhalazo eziningi, ongabanjwa kuhle ngu-employer wakhe, ongaholeka kuhle. Kubangelwa ukuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo. Idola leZimbabwe liwile, liwa kakhulu sokusonke, libe liholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo, abezimstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu, abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bhilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhathe abongi labodokotela beZimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka-2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Afrika linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day besithi bafuna uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo babanike amathuba okuzithuthukisa ukuze baphume ebunzimeni bobuyanga ababhekane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labafelokazi owenzelwe eHarare lamhlanje, oqoqwe ngumanyano owe-Circle of Comfort, owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi, unkosikazi Lucia Chuma wasewange eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha, upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006, so ngasala labantwana abangu-6. Ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Lakathesi abanye abafundanga bacina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla, lezigqoko azikho, impahla zokudla, lokufunda abafundanga, abanye bacine ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Kathesi sendo kungabazukulu wokuzintandane okuncane engiswele ukuthi ngiza kwenza njani, loba kugula lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela le mali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngingumuntu ongumama, angilakho engingazincedisa ngakho.
UCouncillor Given Moyo weKhathetshethe ward eWange West esigabeni seMathebelele North ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lomphakathi.
Abafelokazi uyachiwa ngomkakhe kungela lapha angabamba khona kwezomnotho engasebenzi. Achiyelwa abatwana endlaleni, achiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, achiyelwa abatwana kungela okuthi bagqokani, achiyelwa abatwana ukuthi ezempila kahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula ufanjiswa kuma hospital ya refer, kuma hospital abanye behamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni uMoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe sechiyelwa abatwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona. Abesesala ehlubeka labatwana okwempilo yabo yonke. Abatwana bagcine bengafundanga ngendlela ade kufanele bafunde ngayo. Abatwana bagcine bengabatwana ukuthi lokhana okwenzakalayo abantu labana bazaqhubeka kanjalo bedubeka.
Umphathi intambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu bunzima obubhekane labesifazane ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa.
Babe yingxenye yepolitics yedevelopment yeZimbabwe la kubusiness yeZimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kumafamilies la kumacommunities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka-23 Nhlangula olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi. Lonyaka ilanga ele-International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-lead uNkosazana Linda Masarira useye emthethwandaba waphezulu o-High Court ephikisa inyathelo ledale le-nomination court lokumalela ithuba lokuthi abhalise ukuze laye ancintise esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, ibandla le-MDCT elikhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora likweze isicelo emthethwandaba o-electoral court sokukhalaza ngokuphathwa kubi kwamalunga alo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe lapho-ke ebezizama ukubhalisa ukuncintisa kukhetho kunomination court. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla uMnumzana Chingeta Iguta uthi leli bandla lehlulekile ukubhadalela amalunga alo indleko yokubhalisa ngemva kokuba ikomishini ebona ngokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iyale ukwamukela lawo malunga ngezizathu ezehlukeneyo. Ibandla leZANU-PF lona lithi njengoba seliqedile ukubhalisa labhadalela njalo indleko kuma-nomination court osokusele ukuthi leli bandla lisungule umkhankaso walo walonyaka wokudinga usekelo ngomhlangano omkhulu ozakwenzelwa eChipinge. Usasa ngomgqibelo ngasikhathi sinye, ibandla le eliphikisayo ele-CCC lithi lona lizaba lomhlangano omkhulu eJimston eJohannesburg kwele-South Africa. Lo nyaka sokusitsho kubana abantu abalishumi lanye benelisile ukuphanyeka amaphepha abo bebhalisela lokubhadalela indleko yokuthi bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Laba-ke ngababalisa umkhokheli weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa, omnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, Douglas Monzora owe-MDCT, Lovemore Maduku owe-NCA, wako waba isiphathamandla seZANU-PF usencintisa ezimele uSevia Kasukuwere, Trust Chikohora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, Joseph Makamba Busha owe-Free Zim Congress, Blessing Kasia Muru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, Wilbert Mbayiwa owe-National People's Congress, Kwinyai Henry Muzorewa owe-United African National Council, kanye loPeter Harry Wilson owe-Democratic Opposition Party. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende yakwele-India uMnumzana Narendra Modi namhlanje uhlangene labosomabhizimusi baseMelika kanye labayizizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele-Melika eWashington DC. Ngelanga lakhe lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela kuleli lizwe emhlanganweni awenze lomongameli Joe Biden izolo ntambama, uModi uqonqosele ukuqiniswa ukudlelana kwamazwe omabili kuzo zonke inhlangothi zempilo. Kuthi ke unobhala obona ngezemali kwele Melika u-Treasury Secretary Janet Yellen uthi umhlaba ubheke ngelihlo lokhozi intuthuko yomnotho welizwe lakhe kanye leChina kukhangelelwe ukusebenzelana lokudlelana kuhle kwamazwe omabili. U-Yellen utsho lokhu namhlanje emhlanganeni wokuhlaziya udubo lokuyanga emazweni womhlaba owenzelwa eParis kweFrance.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe kanye labacubungula ezomnotho bachayela ihlombe ohulumende bamazwe amane asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Kona ke ngagoqela eleZimbabwe ngokwesula inhlawulo yokusebenzisa umakhalekhukhwini uma umuntu ethekelele phandle kwelizwe ama-roaming fees. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe abalisa iZimbabwe, Botswana, Malawi kanye leZambia zibe ukuthi sokuza kwesula inhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini engekho elizweni lakhe, i-roaming fee. I-roaming fee okuyinhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini ngenombolo yakhe kodwa engekho elizweni ahlala kilo. Inhlawulo le ilimaza kakhulu abavakatshayo kumbe abaqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe atshiyeneyo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umgcinihlalo wenhlanganiso wabaphila ngokuthengisa ye-Bulawayo Vendors and Traders Association na Michael Ndiweni uthi uqathekile ukuthi kususwe inhlawulo le ukuze kwenze imisebenzi yabo ibe lula.
Indaba abantu abakhuluma ngayo kathesi ngisegudwini, abantu abaningi kakhulu abasebenza bechapha imingcele bathi kuzabasiza ekutheni bebefika endaweni ezithize befike bengene emzileni bezama ukudinga ama SIM card ukuthi bakhulumele lezimoto zabo ezihlobo zabo lapho bavela khona. Kathesi kuzaba lula ukuthi baxoxisane baxhumane lezimoto zabo even abathengisayo ongasezimuli ekutheni baxhumane labantu ababelama orders.
UNdiweni uqhubeke esithi isifiso ukuthi ukusebenzelana phakathi kwamazwe kungafika la kuzinga lokuthi kusetshenziswe incwadi ye-passport eyodwa emazweni angomakhelwane.
So kungathi ke ngaphambili kuze kuluze indaba ye-passport also kube le passport enye nje esadiki kube le passport eyodwa kwenzele ukuthi abantu bahambele nje kakuhle kumazwe awe Southern Africa.
OweZimbabwe ubhizimusi kwele Botswana njalo ehambahamba kakhulu phakathi kwamazwe afana le-South Africa kanye le-Namibia umnumzana Phaeton Sibanda laye ulamukele inyathela lokwesula inhlawulo.
Ngijabule kakhulu ukubona njengomuntu ngisuthuki nabantu abasekhaya ngesihlobo esegoli eZambia mayimaza eZambia. Ukuxoxa kwethu lokukhuluma kwethu kuba easy on business wise kuba easy nxa usuke usiye eNamibia usuye eSouth Africa uthi nxa uhambile ube wathi business yakho uyiphethe ngesandla ukhuluma ngayo ngendlela ofuna ukuphuma ngayo.
USibanda uthi kuqala ngento ezifana lokwesula inhlawulo ye-roaming ukuthi kube lo ntshintsho ekubambisaneni kuzwekazi le-Afrika.
Kujezi ukubona i-Afrika ilizama ukubona ibe i-Afrika as one. Kasa kuno kwa ngeke uphumuze ukuthi amaphoda sekuchu. Kasa into ezincane ezinjengazonezo ezingubona ama-Africa sezama ukuthi bezwelane bona bodwa.
Inyathela lokuthi amazwe amanela akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa Development Community SADC akhiphe inhlawulo zokusebenzisa umakhalekhukhwini kwamanye amazwe libonwa njengendlela yokuqinisa iphupho lokubambana kulo mhlubulo ele-regional integration. Njalo abacubungula ezomnotho abafana lomnumzana Masimba Kuchera bathi lokhu kuzathuthukisa amabhizimusi kakhulu abasacathulayo okuyibo abalimala kakhulu ngenhlawulo ezikhona.
Ngathi mina kumele kube yinto esinqomayo esiyithakazelelayo njengesizalwane seSadak. Uyakwazi ukuthi sile sihlobo njalo abanye silama business kumbe balama business emazweni wona lawo. So nxa kuyikuthi abantu sekwanisa ukuthi babambane ngencingo kungela ama roaming charges, so sithi ukuthi uyabe sokuthiphile mlijana uze sithintane ngocingo njalo kuzathuthukisa i-business nxa sikhangela ukuthi i-business eliningi lisebenza ngocingo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yozokuthengiselana emhlabeni jikelele e-World Trade Organization luveza ukuthi ukusebenzisa umakhalekhukhwini emhlubulweni we-SADC kuyadula uma uqathaniswa lezinye indawo. Lokhu kufaka imigoqo unhloso yokuthuthukisa amabhizinisi kanye lokuqinisa ubudlelwano bokuhambelana kwabantu phakathi kwamazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday.
Was a Friday. Namhlanje silomculi osakhulayo uLynette Moyo. Uma Moyo ucula ingoma zomdumo wokholo. Njalo uyisizalwane seZimbabwe esesicula sikwele Australia. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
I'm going to go to Australia. And that is where we currently reside.
Answer me quickly. Hear me when I call you. May my prayers be set before you like incense.
Ten years ago, I started to sing in the church choir. Because we realize that I have a connoisseur of Shabella and a connoisseur of Bala in Goma. So, this is my first album, Any Release, and it's called The Author and the Finisher. The great gospel artists, or Rebecca Malope, or Winnie Mashaba, or Joyous Celebration, and I really enjoyed and really loved what they did and what they are still doing right now. So yiba abang influencer what ngale sokuhlabela civili and abazali bamlabo ba encourage ukuthi ngingene ku gospel music.
And
on all streaming platforms, so Spotify, YouTube Music, iTunes, and now if you have a physical CD, you can get it.
Just follow me on social media, on Instagram and Facebook under Lynette Music.
Ngibali ukholisile umculo kamamoyo uLinet Moya osakhulayo ocula ingoma zomdumo wokholo. Mina ngizikholisile. Ulive talk namhlanje lingakhohlwa siqhubeka sikhangela okwenzakala kwezombusazwe ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho ngemva kokugqitshwa ngokuhlala kwamadale awe nominations court. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku Studio 7 lelakho ukusithola ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 inombolo zalo 0012024650318. Ukulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 13860 15460 kHz ku short wave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 kumagagasi athi 949 AM, 6175 7255 short wave. Isikhathi sethu kuvaya kwethu asisavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo, kodwa ke singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe enkulu yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi zazo ngokuzipha iholo eleneleyo ukuba zinakekele imuli. Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane lamanye bamanywe amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, ngupracticus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.